abasimeleli government ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zonkalezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thina sikushoyo ukuthi ezilongo singagcwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagrosi zokubhadala orent nabofuel. Izilongo singazisinikanga imali zonalezi, sizozihlalele ezindlini kungelandaba lokuthi sizothatha isikhathi esinganani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate yesifunayo ukuthi ama-salari zethu zinjalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa i-rate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi lithole-ke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyethisa ngaphi imali enjalo? Baba Pepe.
Imali balayo siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu ama-2% tax bayayekela isweli khwela ngeviki nge-interbank rate. Kulama-tollgate abakhuzayo nge-300%. I-electricity bayi-increase layo, yonke into yayi-increase. So imali balayo abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Ye, so ke manje liphila njani dokotela nxa ukuthi lingatholi imali khona manje njengoba sebaqhuma leholo? Paul liphila njani?
Sesidingeni imisebenzi. Kumele sivule sesifuna ukushiyana lakho lokhu ngoba akubhadali. Singathi umuntu osebenze e-South Africa e-Garden Boy uthi imali engcono kulo muntu wahlale ohambe e-university wahlala 7 years. Abantu abathengisa amabhanani izisithi ngale bangcono. So sesishiyana lakho lokho njengoba vele kungabhadali. Ngiyele ukusinika asilandaba lakho. Sesidingeni imisebenzi engcono ngoba akubhadali ukuqeda isikhathi sethu khona lokho.
Sizokuthola abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa lendaweni ezinjalo. Ubona ngazani kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asikababali, asikayi, but kuningi vele sekufunga ubhomu, abanye sebe-resign.